Well, indaba yamanzi ikhanya iluhlupho sibili kakhulu. Sikhuluma kanje kathesi siyananzelela ku-social media lapha kuyathunyezwa amapikitsha avela atshengisa amanzi. Akhanya engahlambulukanga amanzi, akhanya engcolile. Ikakhulu sinanzelela amapikitsha avela kuzakhamizi ezihlala kulimango yemahatshula. Bathi bona amanzi aphume engcole kakhulu, abalaqinisa ukuthi okwenza ngcole kuyini. Soke kulalolo hlupho esilunanzelela ukuthi indaba yamanzi le inzima, sikwazi umba owenza ngcole ukuthi abesanda ukuphuma kumbe vele aqhubeleke njalo, kodwa okuliqiniso ukuthi abantu balokukhalakhala njalo ngendaba leyana eyenza leli veve. Siyananzelela abantu amanzi vele angaphuma engathi aqedakala, abantu vele sebesesaba ngoba bacabanga ukuthi enxa yokwenza leli veve kungabuya kwehle futhi. So yiyo imbiko esiyitholayo kakhulu, esiyithola kathi evele emahatshula yokwezolo ukuthi amanzi akhona athe ubuya wakhanya sibili engamazi angamahle.
Khona ukuvalwa ke besizwe ukubana bekuvalwa ngoba bekulodubo lwamagetsi kwesinye isitishi esihlambulula amanzi. Singase silungisiwe yini isitishi lesi njalo sekuvalwa njani?
Well, ukuvalwa kwamanzi siyananzela ukuthi esingathi ne-water shedding kuleyo ekuqhubekela phambili. Siyananzela ukuthi umasipala wakobulawayo ubetshile ukuthi okunye sokusenza amanzi avalwe kangaka, avalwe kwesikhathi eside, kube sokunikwa ukuthi iprogramu yokuthi azabuya nini ngosuku ngosuku kubangelwe ukuthi amagetsi endaweni zamanzi akukhanya kule ama-cables atshentshwe. Ngokunjalo amanzi akobulawayo njengoba efuqwa ngamagetsi yikho be sokunika lolu hlupho. Kodwa-ke sibone futhi enye i-advert etshengisayo ukuthi amanzi ukuthi amagesi la atshontshiweyo akhanya izesa isizamo lokulungisa lapha lalaphaya. Kodwa i-advert ibisitsho futhi ukuthi lanxa kunjalo kuzaba lohlupho lokuthi ama-reservoirs lawana ukuze benelise ukuthi babhilde apha amanzi kuma-reservoirs ukuthi abuye ngapha, ngokunye kuzathatha isikhathi. Ngokunjalo-ke lanxa amagesi engabe selungiswa wakathi samanzi aloko elu hlupho, nginanzelela ukuthi ngikhuluma kanje kathesi lami ngikhona lapha kuward 22 enkulumane, bayangitshela ukuthi amanzi bacine ukuba lawo ngemande up to now abalawo. So-ke ukuvalwa kwamanzi kulokuluhlupho kuyatshengisa ukuthi izinto azikabuyeli emumeni wazo, njalo kuyatshengisa ukuthi leya i-timetable esayiniwa ngalo ekuqaliseni ilokhu ingalandelwa. Ngezinye indlela kutsho ukuthi lanxa amagesi engabe elungisiwe kodwa ama-reservoirs kukhanya lokho elu hlupho ngoba amanzi angabuyi. Ngokunjalo-ke ungahamba lapho ubhodabhode ezikotshweni abantu bagcwele, la mabhawuza siyabona abhodabhode abantu bayaminyana kumabhawuza. Umnyama nje ukuthi kwezinye indawo ungakhanya ngapha kubophumula south, sinanzela abaye abantu bekhanya besikha amanzi endaweni ezingaqedakaliyo. So-ke ngamafitshane udaba lwamanzi lukhanya hhayi luludaba oluhlupha osibili kakhulu.